Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi omuhle eminyakeni omutsha kungesonto mhla ka 1 kuzibandlela 2023. Ngisithi Happy New Year, igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Umeli wezengeza West edale lePhalamende njalo elilunga leTRIPC, umnumzana Job Sikala, uthi usegula kubi ejele leChikurubi, lapho aselenyanga phose eziyisikhombisa evalelwe khona njalo uthi ucela imithandazo kuZulu. Umongameli Emmerson Mnangagwa wethule umbiko efisela uZulu weZimbabwe umnyaka omutsha omuhle esithi uhulumende wakhe uthuthukise umnotho kumnyaka osanda kwedlula. Kodwa abebandla leTRIPC bathi ukhuluma ize. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umeli wezengeza West edale lePhalamende njalo elilunga leTRIPC, umnumzana Job Sikala, uselobe incwadi esejele leChikurubi ecela imithandazo ebantwini beZimbabwe ngoba esithi uyagula. Encwadini le, lapho afisela khona uZulu umnyaka omutshe olentokozo, uSikala uthe uselamaviki amathathu esizwa ubuhlungu obumangalisayo esiswini ngakucele lesandla sokhohlo. Uthi uphatheke kabi kakhulu ngalokho njalo uthi ukhulekela ukuthi lokho kungabi luphawu lomkhuhlane wemvukuzane yamathumbu i-colon cancer. USikala uke wabulawa isisu wahlanza kakubi kunyanga ezisanda kwedlula, kodwa uthe kazange athole usizo ngoba iziphathamandla zejele zala ukuthi abonane lodokotela wakhe. USikala uselenyanga phose eziyisikhombisa 7 evalelwe eChikurubi Maximum Prison eHarare ngemva kokubotshwa esetheswa icala lokuphehla uDlakela. Encwadini yakhe uSikala uchotoze abanye athi ubecabanga ukuthi ngabangane bakhe, ubona athi usekwazi nje ukuthi ngabazenzisi ngoba kabazihluphi ngokubotshwa kwakhe. Lapha uSikala ukhanya ebechothoza ezinye iziphathamandla zebandla lakhe leTRIPC. Wengeze wathi bakhona abanye abazama ukumbulala ababuya bemthwalele ukudla okulechefu bemhlekela, kodwa bekwazi ukuthi bajonge okubi. Ngokunjalo uthi abangane bakhe beqiniso nguZulu weZimbabwe ohlokomayo ngokubotshwa kwakhe esithi kumele akhululwe. Sehlulekile ukukhuluma lomphathi intambo obona ngezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi ngalolu daba. Umongameli Emmerson Mnangagwa wethule umbiko efisela uZulu weZimbabwe umnyaka ka-2023 omuhle njalo esithi uhulumende wakhe uqhube inhlelo eziningi ezithuthukise umnotho welizwe kanye lempilo kaZulu ngomnyaka osanda kwedlula. Umnangagwa ubonge njalo amabutho eZimbabwe esithi athembekile. Uphinde wakhuthaza uZulu ukuthi aziphathe ngokuthula njengoba kuyiwa kukhetho lonyaka. Nanka amazwi akhe.
The loyalty of the security services deserves special mention. They continue to serve our nation with utmost honor and dignity. My fellow Zimbabweans, elections offer an opportunity to exercise our democratic right.
Ukwethembeka kwamabutho siyakuncoma kakhulu. Aqhubeka esenza umsebenzi wawo ngokuhlonipheka okwezinga laphezulu. Bantu bakithi, njengoba kuyiwa kukhetho lonyaka, ngilikhuthaza ngamunye ngamunye ukuthi liqhubeke lilondoloza ukuthula. Kumele liziphathe kuhle kundaba zombusazwe. Ukuvikelwa kwenkululeko yethu kumele kusikhumbuze ukuthi kumele sisebenze ndawonye. Kumele sikhangele ngale kuka-2030 ukuze sakhe ikusasa labantu bethu elihle.
Finally, my dear Zimbabweans, as we welcome the new year, I wish you all joy, happiness, prosperity, and peace. And remember, nyika inovakwa nevenevayo, igotongwa nevenevayo.
Okokugcina, sisamukela nje umnyaka omutsha, ngilifisela ukujabula, impumelelo, kanye lokuthula.
Ilizwe liyakhiwa labanikazi balo, libuswe labanikazi balo, yititina.
UNkulunkulu aqhubeke thuthukisa ilizwe lethu. UNkulunkulu alibusise.
May the good Lord continue to prosper our nation. God bless you all. God bless Zimbabwe. Thank you.
Lawo bekungamazwi kaMongameli Emmerson Mnangagwa. Ibandla le-TCCC lithi uMnangagwa uziqhenya ngeze ngoba akula lutho olwenziwe nguhulumende wakhe oluthuthukise umnotho kumbe uZulu weZimbabwe ngomnyaka ka-2022. Nanku abantu bayahlupheka ngenxa yomnotho oguqe ngamadolo. Sixoxe lo kansila waleli bandla kobulawayo uMnumzana Edwin Ndlovu.
Okokuqala akusontweni ukuthi isizalwane seZimbabwe loba yimi loba ngubani asifisele abantu umnyaka omuhle oka-2023. Into enhle kakhulu yena leyo, siyayibongela. Kodwa-ke kulizaba-ke ukuthi uMnangagwa besesithi-ke umnyaka ka-2022 ezomnotho zithuthukile. Xa sithi ezomnotho zithuthukile sikhangela i-take home yabantu ukuthi abantu benelisile yini ukuthola imali ezibaphilisayo, benelisile yini ukuthuthuka ezimpilweni zabo. Yikho esikhangela khona bese sithi hayi ezomnotho ngomnyaka ka-2022-ke zibe zinhle, zithi kube le ntuthuko ebekhona. Hatshi nje lokho akutshoyo hayi ngibonani lizaba lelo, akula nto enjengayena leyo. Njalo umnyaka ka-2023 nxa esitheni uhulumende wakhe uzazama ukuthuthukisa ezomnotho, yikukhuluma nje. Anti uhulumende wakhe phela uqalise ngomnyaka ka-1980, kathesi sikhuluma ngomnyaka ka-2023. Akula nto enhle ayenzileyo uMnangagwa leZANU-PF. Esikubonayo ukuthi badilize, babulala, bachithiza khonokho abakuthola kukhona kwenziwe nguhulumende wamabhunu, uhulumende wamakhiwa. Yikho-ke akula nto entsha esingayibona kumbe esingavuma xa ekhuluma ukuthi uzatshintsha kube ngcono. Akula nto esebenzayo. Yebo kambe uyakhuluma nje njengomuntu okumele akhulume, kodwa akutshoyo akuncedi ngalutho, ngamanga aluhlaza njobo.
Uphinde wabonga amabutho uMnangagwa esithi atshengise ukwethembeka okukhulu ngo-2022. Wakhuluma njalo ngokhetho esithi njengoba kuzakwenziwa ukhetho lonyaka, abantu kumele baziphathe ngokuthula. Ungathini ngalokho?
Amasosha kumele awabonge impilo yakhe yonke, ngoba amasosha phela yiwo amlethayo esexotshwe ngumgabe wabaleka weSouth Africa, waphenduka ephendukiswa amasosha azomfaka esikhundleni. Kafakwanga ngabantu, wafakwa ngamasosha. Yikho-ke nxa yebabonga-ke uqondile kakhulu, ngoba yibo phela abamfake kuleso sikhundla. Kumele abekwazi where his bread is buttered. Okwesibili, nxa esithi yena ukhetho kumele lukhululeke, uyatsho nje ngomlomo phela, amazwi antagcwalelwa mfula. kodwa sananzelela ukuthi uhulumende wakhe ulocubo kavumeli ukuthi amanye amabandla ezombusazwe akhankase ayenelise ukuthi athole amavoti ebantwini. Sibonile uma by-elections ukuthi watshengisela ukuthi ufuna ukuthi ukhetho luzayo olomnyaka nalowo ka-2023 lube lo dlame, batshayiwe kamalunga edala lephalamende ensiza o-Jasmine Tofa, batshayiwe okucacaphulu ekhezi ematobho. So kuyatshengisela nje ukuthi uhulumende wakhe uyesaba abantu, uyesaba ukhetho, yikho sokuzamela ahlukuluze abantu, kutshaywe abantu ukuze anqobe.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngokansila webandla le-TRC kobulawayo. Sixoxe njalo lelunga leZANU-PF umnumzana Joseph Chuma, yena othi umnangagwa ukhuluma iqiniso.
Kubalulekile kakhulu ubana nxa ungakuhlela njena komuntu abakhokhelile bazakade besibisele okude njalo ibevula imidlela ubana siyangaphi njalo sivela. Ukuhlale sobala umongameli-ke okuyise nguhulumende umnyaka lowo odlulileyo ophikisana lazo lobo ngeziyithi nje ofuna ukuphikiswa nje njengoba yenzele eleqanje ukuphikisa, kodwa ukhona okubambekayo ongakubona ngamehlo akho njalo ongakubamba ngezandla zakho okwenziwe nguhulumende lowo umnyaka lo odlulele. Kulezi kakhulu singakubalika lapha sinathi kufuna ugoqela ipete ngokuthi ubona umgwaqo yini ukhangele imisebenzi ewange ezokuzeemapower station, ukhangele kwayisa njani igeli esipesele isisele kunyakanje kwenileke kuyoqela ama-irrigations azivulile azisebelweni abengisasebenzi, you know, into ezibalulekileyo ezinceda umphakathi eziningi ezakene esibili. So nxa omunye ezazi ezakuphilisa konoko okuyinto okusemgcekeni okukhona kuthi yena uzivuthanele usuphikisela ngendlela kumeleyiyayo uyaqinisele ngobana sivela ngapho siya ngapho njengabantu.
Nxa sesikhangela udaba lokhetho oluza kwenziwa lonyaka lapha, uthi umongameli abantu kumele baziphathe ngokuthula batshiyane lodlakela. Kodwa abe-TRC bathi uzama ukukhohlisa abantu lapha umongameli, ngoba bathi ibandla lakhe, ibandla lenu leZANU-PF yilo elitshaya abantu ngesikhathi sokhetho.
Isikhoxe lake ndaba sekuthi umongameli ubana asikeni lokuthula sigcine ukuthula sikhiya emnyakeni lokhetho. Nxa umongameli esesho njalo, sokukuwe nami ukubana sikulandele ngabafana, sibone ukubana sikuthulisane njani njalo sibheke ndawonye noma kushiyane sibe ukungaboni hlale ngendlela efananayo imibono yethu ngathi zifanane vele njengabantu, kodwa sikwazi sibona sikwe-develop ngokuhlonipha okukhulu njalo nokungasuki usukubuke zidlakela encwati yomuntu kavunandlawe ukuthi mhlawumbe sibulala. Umongameli sekuhlakile, kodwa bona nabona phela abantu abavele ngabantu bokuhlala befuna ukuphikisa ngephikisa ekhulisa bakithi ecela kuzakuthi acele bantu nokuthula ekwazi ukuthi umuntu vele yena umuntu ngiqokayo ngokwazi vele nondizaliya zenzela kufunayo kuntu yikubona abanye abantu bazi bathi ubhobho wazi yokhona ukudala wawuzange udalelise abazela wadalela umuntu ba umuntu ayezi ikhotheni vele, kodwa umongameli sekhulumele phela ukuthi bakithi ashembe kuthula.
Umnumzana Joseph Chuma ngowebandla leZANU-PF. Okwamanje ke sizwe ukuthi uGibbs Dube weStudio 7 usiphatheleni kuhlelo lwamasiko.
Senganamasiko
wenziwe manje
ngobaba mkhulu babelo.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu zonke namhla sixoxa lo nkululeko kubala ndamathe ingcwethi kwezamasiko esintu. Sixoxa lapha ngokumele kwenzakale ngomnyaka ka-2023, lapha phela sikhuluma ngalo nyaka. Siyawamukela kuhlelo kwabalana.
Kangimbingelele emsakazweni, ngimbingelele uZulu wonke jikelele wesizwe sakithi, ngithi Happy New Year, ngithemba uZulu wonke ungene kahle eminyakeni omutsha.
Akusitele ukuthi ubona ngazani iwuphi kwamasiko okumele kulandelwe ngabantu lo nyaka.
Ngithembo ubonile ukuthi isikhona ikhalenda ekhomba khona ukuthi isikhomba umhlahlandlela ukuthi unyaka lo oqalayo siqonda ngapi. Ungananzelela kakhulu Mthembo, sibhizi manje ngokuthi sifuna ukuvuselelwa kwamasiko, siyazama sibamba ngalela ngalela ngalela. Kuyabonakala ukuthi kuyaphi, kodwa kulalapho kusilela khona, ikakhulu intsha isadingakala ukuthi ibuthwe kakhulu, isondezwe kwezamasiko.
Kuqakatheke kanganani ukuthi kuvuselelwe amasiko kwabalanda?
Ezamasiko intsha mayithe yangenelela kakhulu kukho, kuyayibutha kuyifundisa isintu nengqubekela phambili. Amasiko afukamele into eziningi kakhulu ezakha intsha. Ungananzelela kakhulu kuke kwaba nemikhosi ebekukhalwa ngapha etsholoji kuthiwa ye umntwana sekutholakala ekhulelwe emncane. Khonkhana kuyikubonisa ukuthi kulalapho somewhere sihamba silele khona kakhulu thina ezamasiko ukufundisa kakhulu intsha. Nanzelela ukuthi kulabo mama laphayana obizwa kuthiwa ubabakazi oshila sebeqalile ukubutha izingane amantombazane kakhulu bebafundisa ngempilo nangokuphila ukuthi kuphilwa kanjani. Sibalekele ukuthi kubaleke zonke lezi zinto, kubalekele zonke lezi zinto izigameko esihlangana nazo ekuphileni. So into efana nemigubho efana nemihlahlandlela imikhosi yenkosi uMzilikazi, konke lokhuyana uma kubuthwa intsha, izingane, abafana, amantombazana, kuzosisiza kakhulu ukuthi singazitholi sisengozini zokuthi sithole abantwana abafana namantombazana amancane bekhulile, abafana besidla izidakamizwa, ngoba bayabe befundiswa ngesiko. So kubaluleke kakhulu ukuthi abadala belethe kakhulu intsha, beyilethe kakhulu kithi sibafundise ukuthi kuphilwa kanjani esizweni. Isintu siyakha kakhulu, ngoba manje mabe khula njengezihlahla nje ezingaphrunwanga kuzasuka kusihluphe kakhulu ngoba sebetholakala besidla izidakamizwa. Mthembu,
hayi siyakuzwa kakhulu kwabalanda, singagqiba khonapho baba.
Okwamanje silungiselela kakhulu ngoba ungananzelela kakhulu 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 injongo lapho ukhangelwe kakhulu kakhulu umhlahlandlela oyiwo songathi suvuthiwe kakhulu lo umhlakazi okaSeptember. So yikho manje sizama ukwenza khona amalungiselelo ukuthi kusiyafika lolo suku wonke umuntu emathebeleni ungabi lo muntu othi yena akazwanga. Ilizwi lifike yonke indawo, namakhosi akithi wonke sukumele phezulu sizama ukuthi siwagqugquzele ukuthi kusiyafika nje uSeptember konke wonke umuntu ungabi nomuntu otikazwanga. Sifuna yona le intsha le bayikhulula abadala ibuye kakhulu. Ikhalenda isikhona manje, so and then omama bakhona laphana, obabakazi oshila besigiya ngamasiko, amantombazana kawahambe laphana befundiswe ngesiko. Ngiyabonga kakhulu.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla besixoxa lonkululeko gobalanda made ingcwethi kwezamasiko esintu. Ngilethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo ngeviki ezayo. Oliver esemoyeni ngenjabulo, ngumthembo osithembayo uGibbs Dube
lilasibonge ke ijahe elidala uGibbs Dube ngokusipha uhlelo lwamasiko. Kuhlelo Vuselela Umoya, uhlelo lwamakholwa lamhlanje silomfundisi uSeni Spanda.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje, sikhangelwe umnyaka omutsha. Ngiyathemba iNkosi izalibusisa njalo ngitamhlophe ukuba sesingenile emnyakeni omutsha.
Usiphatheleni namhlanje?
Ngizathanda ukuba sibale kumahubo 90 iverse ka-4 ithi yona, ngoba iminyaka eyinkulungwane emehlweni akho injengezolo selidlulile lanjengomzuzu ebusuku. Yazi kuyamangalisa ukuba ngiyakhumbula ukuthi nje khathesi nje bengixoxisana lani balaleli singena umnyaka lo esiwedlulileyo, umnyaka ka-2022. Njalo ngiyakhumbula nishumayela futhi kini ngomnyaka ka-2021 esikhathi se-COVID, kodwa ungakukhangela kuyangani nje kuyizolo. Ngakho-ke lapha kumahubo uyakhuluma lo umlobi uthi yena kuwe Nkulunkulu limnyaka eyinkulungwane emehlweni akho Nkulunkulu kunjengamazolo nje asedlulile nanjenge mzuzu nje emlutshwana ebusuku. Akula sikhathi bazalwane, into eqakathekile efuna siyicabange singena umnyaka omutsha. Isikhathi esiningi abantu baya bezitshela ukuthi hayi isikhathi sesekhona, ngizayenza lokhu, ngizayenza lokhuyana. Baningi abantu engangifunda labo enhlangana labo kade simangala ukuthi hawu siguge kangako sulabazukulu sulabantwana. Baningi labo abantu baziyo usubabona sebebadala, kodwa nje kungani kuyizolo ulabo esikolo. Ilalaba abatsha abandlaleleyo ungabona ngani angisesemutsha ndle nsuku eziningi, kodwa uzomangala ukuba iminyaka ihamba ngesiqubo esingakanani. Ngakho-ke nxa siqalisa iminyaka emitsha isikhathi esiningi abantu bathi ngenza isinqumo sokwenza lokhu, ngenza isinqumo sokwenza lokhuyana, ikanti bakhona abanye ababe njalo bemelela lezi profit ukuthi umprofit utheni ngalo mnyaka omutsha. Kodwa ngifuna ukukhuthaza namhlanje ukuba umnyaka omutsha usezandleni zakho ngaphansi kukaNkulunkulu. Umnyaka omutsha okokuqala usezandleni zikaNkulunkulu. UNkulunkulu nguye ke ofaka iminyaka, nguye ofaka impilo ebantwini. Siyakhumbula isinothi lesiyana esasesivunile kakhulu uJesu anika umzekeliso ngaso. Ube isinothi sesivunile sithi hayi umnyaka lo omunye zakhe iziphala zami zibe ziningi ngenze lokhu lalokhuyana, kodwa kuthiwa ngalelo langa ebusuku uNkulunkulu wathatha umphefumulo wakho. Ngakho uNkulunkulu nguye ke obambe imphefumulo yethu, nguye okwaziyo amalanga ethu lapha emhlabeni. So kokuqala kuqakathekile ukuthi wesabe uNkulunkulu ungena lo mnyaka ka-2023, yesaba uNkulunkulu, yikho ukuqalisa kokuhlakanipha. Ukuhlakanipha akukho kuplana, akukho kwenza ezinye izinto, kodwa siqala ngokwesaba uNkulunkulu. Yinto emele siqale kiyo. Okwesibili, umnyaka lozayo usezandleni zakho. Wena-ke uzakwenzana, uplana ukwenzana ukuze lo mnyaka olandelayo ube ngumnyaka wokuphumelela empilweni yakho. Abantu abaningi, abanye umuntu uyatshonelele, tshone bhinqika, ethandaza, kodwa nxa ungasoze uvuke wenze olunye ulutho, uNkulunkulu ubusisa lapho siphakama sisiba lembono ngempilo zethu ukuba sifuna ukwenzani, sifaka phansi, siloba phansi. Ngiyalikhuthaza balaleli bami ukuba namhlanje siwungenile umnyaka omutsha, siyathokoza sithi amhlophe, kodwa kuyini okulungisileyo, kuyini okulobe phansi, kuyini ozakwenza okuzaphakamisa igama likaJesu, kuyini okwenzayo ngaphansi kukaNkulunkulu okuphakamisa njalo okuqhelisa umbuso wakhe. Ngiyakukhuthaza ukuba ngabe ungabala insuku zakho ube kwazi ukuba zinjengemzuzu nje emlutshwana, kumbe zinjengamazolo abe sedlulile, zinlutshwana.
Kuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni baba ngegama likaJesu. Siyathandaza ukuba sifundise ukubala amalanga ethu. Babize babo babizayo emasimini akho. Ngiyathandaza ngegama likaJesu. Babize inceku lezincekukazi omele zikusebenzele zenze izinto ezehlukeneyo kulo mnyaka oka-2023. Njalo uNkulunkulu siyathandaza ukuba beka isandla sakho phezu kwempilo zabo. Abantwana bezikolo, amatitshala, abenza imisebenzi ehlukeneyo, abafundisi, wonke umuntu olaleleyo, babusise ezigabeni zabo. Egama likaJesu Kristu. Amen.
Siyabonga mfundisi Hoseni Spanda ngokusipha uhlelo Vuselela Umoya. Siziqibe ngodaba lokuzilibazisa sileqembu leRumba elidabuka eCholocho elizibiza ngokuthi ama-elephant amahle, lihamba lele Madubula Stars bephethe idlalate labo elitsha.
Amadoda! Ah, kula khona amadoda, hey, wazobuhlunga umoya wamadoda, hey. Baba wami,
saza saphelele mabulo muzi.
Leli liqembu elisacathulayo mpela kwezomculo, nanku phela leli lidlalate lalo lakuqala. Lile ngoma eziyisithupha kanti isihloko salo sithi Ibhantinti. Nansi isikhulumeli seqembu.
Sanibonani. Ukhumbulani Ndlovu, ijaha eliphuma eZimbabwe esigabeni, endaweni yaseCholocho esigabeni sakwaDry.
ehambambiseni nomfowethu ophuma eCholotsha naye esigabeni saseGareyi. Ukhumbulani uyomsungulo weqembu lama-Elephant ebambiseni nomfowabo uPhaleni Ndlovu.
Ingoma ezikuleli dlalade zibalisa ethi bayakhala, idlozi, ibhantinti, impilo, mbambangwe, kanye lethi gibite.
Wabula wanjalo, imihlana mala, wabula wanjalo, imihlana mala, wabula wanjalo, imihlana mala.
Abangathanda ukuthenga umculo wenu Ndlovu balithola njani?
Abangathanda ukuthenga ama CD inamba esitholakala kwizo zithi 061 788 4299, ezami zithi 073 82 44 640.
Likhumbule balaleli, lezo zinombolo za kwele South Africa. Abafana veqembo ama Elephant amahle behamba le Madubula Stars bephethe idlalate labo elitsha besiqibela uhlelo lwethu sithi Happy New Year. Siziphethe ngebezihamba phambili umeli wezengeza West ePhalamende njalo elilunga le Triple C umnumzana Job Sikhala uthi usegula kubi ejele leChikurubhi lampo aselenyanga phose ezisikhombisa evalelwe khona, kanti njalo uthi ucela imithandazo kuZulu. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Yimi owenu uNtungamilinkomo lilale.
Si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.